Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani izulukandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 24 Mbimbitho 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu uthukuthele phezu kokuchaphazwa kwenotho yelizwe kanye nokuntshontshwa kwegolide okwenziwa iziphathamandla zikahulumende weZANU-PF okuchaywe sobala umsakazo kamabonakude owe-Al Jazeera izolo.
I-documentary ye-Al Jazeera iyembula amagqiki lawo athi wona asekela iZANU-PF ngoba besithi iZANU-PF yiyo yaletha uzibuze.
Kodwa ibandla leZANU-PF lithi ividiyo le ijonge nje ukungcolisa ibandla leZANU-PF phambilini kokhetho oluzayo.
Uzule nalo uthi nxa yenkulumo yakho nxa ukuthi sinxa yesedla uthi yena umongameli uyakwazi khonoku abakwenzayo ngezinye indlela lapha ngumuntu ngumuntu osetshenziswayo engingakutsho nje ukuthi nxa ngendlela okuphume ngayo kuyamele umongameli abone athathe inyathelo eziqondileyo ngaye lo muntu.
Ababe ngamalunga amabandla aphikisayo asebe kubandla leZANU-PF bathi bemukela ngenjabulo isinqumo sedale lePolitiko esokuthi bengancintisa kukhetho lwama-primaries alelo bandla kungelani lesikhathi asebe ngamalunga eZANU-PF.
Kwathiya i-MDC Alliance athi siyamkolela ngoba ngumama ole cebo lakhe lokuphila elokubamba konke okubuyayo ngesikhathi ezingafanelanga.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Le phezu kokuchaphazwa kwenotho yelizwe kanye nokuntshontshwa kwegolide okwenziwa iziphathamandla zikahulumende weZANU-PF okuchaywe sobala izolo ngumsakazo kamabonakude owe-Al Jazeera, wona othethe iminyaka emibili uphenya udaba lwenkohlakalo ephathelane lokwebiwa kwegolide elizweni. I-Al Jazeera yethule ihlandla lakuqala le-video yohlobo lwe-documentary elamahlandla amane. Le-documentary iveza isikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa kwamanye amazwe, umnumzana Hubert Angel etshela intatheli zindaba zalumsakazo ukuthi kulula ukungena elizweni lemali engcolileyo kumbe engatholakalanga ngendlela eqondileyo abesethenga ngayo igolide ukuze ihlambuluke ibe yimali eyamukelekayo. Unkosikazi Henrietta Rushwaya, yena oke wabotshwa ezama ukuphuma legolide elizweni, laye uyathinteka kulolu daba eveza ukuthi inkampani edinda imali phansi kwebhanga le-RBZ layo ilesandla kubungilimbane lobu. Abanye abathintekayo kudaba lokuchaphazwa kwegolide elizweni nguKamlesh Patin, wake wabotshelwa amacala afanayo kwele Kenya, uEwan McMillan, Simon Rutland labanye. Asenelisanga ukukhuluma labantu laba, kodwa uRushwaya yena utshele iStudio 7 izolo ukuthi uzakhuluma kunsukwana ezizayo nxa lolu daba solulesisombululo. Ibhanga elikhulu lelizwe ele-RBZ liveze ngolwesibili ukuthi seliphenya inotho ka-Angel lekaMacmillan. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli sebandla le eliphikisayo le-CCC koBulawayo, umnumzana Swithani Chirowodza, yena othi
i-documentary ye-Al Jazeera iyembula amagqili lawo athi wona asekela iZANU PF ngoba besithi iZANU PF iyaletha uzibuse. Iqiniso elikhona ukuthi abantu labo bathanda iZANU PF ngenxa yamatshontsho, into abazinikwa kuZANU PF, into abazitshontshela uZulu. Into abatshontshe iZANU PF yabe yenelisa ukuthi batshontshela abantwana beZimbabwe. Yikho kuphela okukhona. Ngakhumbula yena uHubert Angel sokaningi ebhalwa zintathelo ezindaba, ebhalwa indaba zokungahlalisani kuhle labomama ecaweni. Namhlanje uHubert Davis ngiyosekhithwa kudocumentary ngendaba zegolide lelizwe. Okusumangala ke ukuthi ngumuntu okhonza uNkulunkulu ngeqinisa yini, umbeni yilabana abantu abavala uZulu amehlo. I-documentary e-Al Jazeera itshengisa kakhulu ukuthi uhulumende sewaqeda amadayimani. Kathesi uhulumende usehulula umumbu wethu owegolide. Njalo nxa ehulula lowo mumbu udla labantu abangabangani bakaMnangagwa. Uzananzela vele abafundisi labo kuthiwa yibo abaphathisa ezegolide ngabangani bakaMnangagwa.
Manje kwenziweni Chiroza, lungaqedwa njani udubo lokutshontshwa kwenotho yelizwe njengoba uMongameli Mnangagwa laye ekhanya ethinteka ngoba iziphathamandla zakhe zikhanya zikhona?
Into engasiza umphakathi yikuthi iZANU PF iphume embusweni. iZANU PF ingaphuma embusweni kungene umnumzane uAdvocate Nelson Chamisa njengenkokheli lebandla lakhe leCitizens Coalition for Change. Iyo yodwa into engasiza leli lizwe ngoba umbuso lo okaMnangagwa labazukulu bakhe labangani bakhe laba bazithi bona ngabafundisi, bona bengabantu abathanda ukuthi begcwalise izikhwama zabo, labangani bakhe abangamakhiwa abakhona $8 million ngeviki, abantu abavumela abantu ukuthi basimbe imgodi ku-catchment area yakoBulawayo, uBulawayo eswela amanzi kusutha labo bangani bakaMnangagwa, uhulumende onjalo ngeke wasiza abantu.
Ividiyo ye-Al Jazeera le iveza ubusela obuvele busazakala. Umnumzana Swida Njirota isikhulumeli sebandla eliphikisayo LCCC koBulawayo. UNtungamile uphinde waxoxa njalo lelunga lebandla leZANU PF umnumzana Believe Gawule.
Lokho kukhulunywe ukuthi akuphuma kudocumentary le Al Jazeera ukhitshwe nguHubert Angel. UHubert Angel bekhuluma izinto lezi xa kade kukhuluma labo kade kukhuluma labo, kodwa okudadisayo ukuthi into le isikhathi sakhona bakukhipha ngaso kungani ngabantu abanqamukelele ukuthi sokufika ukhetho engcolise umongameli. Injongo yabe kungcolisa umongameli kumuzwa lo yena lo uthi nxa yenkulumo yakhe nxa ukuthi nxa ethetha ukuthi yena umongameli uyakwazi khonoku abakwenzayo ngezinye indlela lapha ngumuntu ole ngumuntu osetshenziswayo. Engingakutsho nje ukuthi nxa ngendlela okuphume ngayo kuyamele umongameli abone athathe inyathelo eliqondileyo ngaye lo muntu, ngoba umuntu ongaqondanga lo muntu umuntu ongcolileyo vele yena. Kusho ukuthi konke akwenzayo konke kungcolile, lakho kukhulumayo kona kokungcolileyo. Kumele umongameli amthathele inyathelo ukuthi abone ukuthi uyamsusa emsebenzini wakhe lo ngesikhathi, ngoba akasomuntu omele ilizwe lo, umuntu omele izigangi zakhe asebenza lazo sekwenzeni kuganga lingcolise ilizwe lethu.
Umnumzana Believe Gawule lilunga leZANU PF. Abantu ngamalunga amabandla aphikisayo asebe kubandla leZANU PF bathi bemukela ngenjabulo isinqumo sedale lePolitbureau esokuthi bengancintisa kukhetho lwama-primaries olokudinga amalunga amakhansili lawedale lePhalamende, lanxa bengasoze bencintise kolweSenate ngoba kusesama abasuka kumabandla e-MDC njalo bekhangelelwe ukuncintisa kukhetho lwama-primaries eZANU PF bagoqela umnumzana Tongai Mathuthu loSimon Chitakwa. Unkosikazi Lillian Timvios owayengowebandla le-MDC Alliance osekubandla leZANU PF uthi kasoze ancintise kulolu khetho kodwa uyathokoza ukuba kuleli bandla ngoba akulanda ndokazulu kubandla le-CCC lapho asuka khona.
Ngifuna ukukhuluma iqiniso mina vele angila regret ngijoyine izanu PF sibili ngezizathu eziningi. Number one, ngibonile ukuthi i-opposition vele nxa bekhuluma ukuthi i-democracy vele abala. Number two, nxa sikhuluma thina sisithi kule triple C, ngicela nje ukubuza ukuthi party leyi iphomwe ngubani. Ike yahamba e-Congress yini baphomba ukuthi nje sebe yi-triple C. Bahlangana angikwazi ukuthi bebangaki khona ngale ku-standing committee yabo kumbe angikwazi ukuthi ibizo langkhona sokuthiwa yini. Ngizwa kuthiwa yi-task force kumbe ngwini. Kanti i-election vele abasayifuni. Bafuna nje ukukhomba abantu ukuthi wena ungena lapha, wena ungena lapha. Hayi, simelele lathi sizabona nxa into enjalo isebenza. Mina ngibone ngani ayisebenzi. Ngikuzana uPF ngicela nilikhangele ukuthi khathesa abantu bayagijigijima bafuna ukuvotelwa kulama primary election nanti ngizwa abanye kutoka khona kule constituency labantu 17 kodwa from Saturday onwards kuyabe kule candidate 1 bevotela abantu bazaphuwa ithuba ukuthi bevotele umuntu abamfunayo sokusala nje kulomuntu 1 ha mina ngibone ngani yiyo phela i-democracy. Yikho engikubonayo mina kuzana uPF engangifuna ukukubona ku-opposition ukuthi kule democracy. Yikho esengikubonayo ku-Second Republic ekhokhelwa ngu-President Edim Nangagwa. Ngiyasithabela nje ukuthi hey ngibonile sibili isikhathi sisekhona ukuthi khona chiyana le-opposition ujoyine bakithi iparty ebusayo, iparty yezana uPF. And ngiyasebenza ukuthi u-president wethu u-president Edim Nangagwa ewine futhi izinto nxa likhuluma azilungi nje ukuthi ngathi zingalunga khonapho khonapho, hayi izinto zilunga gradually. Kanti liyabona as far as I'm concerned noma bengafaka amakandidati noma upresident wangikhona engama esithi ufuna ukuba ngupresident, ngupresident we-independent because kakahambi kukongresi, kakayindosewa ngekongresi kuthiwa yinto entsha, yindaba besaba ama-election. Kanti yi-democracy yangikhona besithi asisafuni zanu-PF babesithini? Babe sithi thina sifuna i-democracy, sifuna i-one man vote, kodwa bona basafuni i-election.
Uyancintisa yini kukhetho oluzayo? Singathi kuma-primaries, njalo ubona inganamathuba akho anjani?
ZANU-PF is a part of the constitution. Nanti, so mina ngajoyina i-party 2021. Khathesi it's 2023. Kusho ukuthi mina so far anika qualify nje ukuthi mina njani. Ngime. Kodwa upresident wethu uthe umuntu wonke kame. Umuntu wonke kame. Mina ngase ngizicabangela ukuthi kodwa isikhathi asikanjani. Asikagwani. Kodwa silabo abantu bethu. Abantu abalekayo kwamanye amaphathi abamayo. Abanengi, abanye bama kuma councillors, abanye bama kuma MPs, banengi. Mina nje ngike ngazitshela ngathi no, kungcono mina ngisebenzele iparty. Nxa isikhathi sami singafika, ngizakuma lami. Angizange ngitshiye i-opposition because ade ngifuna isihlalo. Ngitshiye i-opposition because of the confusion. Because of the disunity. From 1999, kulama MDC amangaki. Sivala kathesi so lize lifike lisithi lina so kule into ekuthiwa yi-triple C. Abantu belokhe besebenzela i-opposition besithi engce into zingalungi. It's just like an organization eformiweyo kodwa it's not legal. As I'm concerned, noma bengafaka amakandidati noma upresident wangikhona engama, upresident we-independent because kakahambi kukongresi kuthiwa yinto entsha, yindaba besaba ama-election.
Lo bekungunkosikazi Lillian Timvios, ilunga lebandla leZanu PF owasuka kubandla leMDC Alliance. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, uSthandekile uphinde waxoxa lomnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC. Yena othi kusobala ukuthi unkosikazi Timvios kalwalwazi olweneleyo ngenhlelo zebandla leCCC.
Kambe umama uLillian Timvios engathi uyajabula kuZanu PF, ujabulelani njengoba engumuntu la eselivenda? Ngumuntu ede simhlonipha njalo sesihlamuka sesiya kuZanu PF, samfisela inhlanhla enhle. Ukuthi thina sesaba ukwenza ama primary elections ngamanga aluhlaza tshoko, thina sibuye lonyawo olutsha esithi new approach, lapho abantu abazazikhethela khona umuntu osuka esigabeni sabo, mbe yiwodi mbe yiconstituency, baza kuthi gwaqa bakhethe sise kubendawonye njengoZulu abamabandla ama human rights, lamamabandla awamasonto, lama youth, labo mama, lama club, lezakhamizi, ama residents, yiyo kuthiwa ngama stakeholders. Ngoba uMP uyabe yi-national representative eParliament, kameleli party umelela abantu. Lokho kuthiwa thina siphakathi kokuhlupheka, mbe usithi confusion ngesikhiwa, siyesaba ukuchaya ama primary election. Hathi abantu sebejayela into ezindala, thina sibuya ngonyawo olutsha eZimbabwe leSouthern Africa ukuthi abantu abazikhethele umuntu wabo. Umama Trivios simfisele inhlahla enhle, uma la izana imvumile, hayi kaselenzele isizwe, hayi isisu sakhe. Ngokuswela kwenhlanhla abantu abanjengomamalo siyabazi ngabantu abahlakaniphileyo abafuna ukusebenzisa amathuba abazizayo ngama-opportunists. Kusasa mdlani zanu dilika, sizambona seqeqoda futhi ku-CCC. Engasihluphi ngathi kakhangele ibandla lakhe ukuthi liyafeza yini ukuthi abantwana bazuze isikolo, badle, imisebenzi, imigwaqo, konke. Hayi kuhoza nalathi, thina injongo yethu yikubusa, sikhuphi zanu PF esihlalweni constitutionally. Njalo siyabonga ukuthi abantu sebesitshelile siza ngena singalamali, mbesile mali lonyaka yithi esibambe esidukwini. Njalo party eyachiwa ngumama lo ayisiyo CCC, wachiya iMDC Alliance. Achi, siyamxolela ngoba ngumama ole cebo lakhe lokuphila elokubamba konke kubuyayo ngesikhathi ezingafanelanga. Sesakhohlwa ngaye, njalo engasihluphi ngokuthi thina silama siyesaba ama-primary elections. Kafunde kuhle ezwe esikutshoyo. Siyabonga.
Umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda, ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi ugatsha lwezamanzi olwezinwa luthi uZulu ukoloda lolugatsha imali edlula amadola eMelika angamachumi amabili lanye, US$21 million, okuyimali yezikwelede zamanzi ilizwe jikelele. Isikhulumeli salolugatsha unkosikazi Majori Munyonga uthi ingxenye yemali le enengi ikolodwa zingatsha zikahulumende. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi sokulungiselelwe ukhetho lokudinga amalunga ebandla leZanu PF azancintisa kukhetho kuhlelo lokukhetha ama-primaries azenziwa kusasa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Tite 7 njani, ngihlobo labangani. Namu kuluma ungovela, ungovela mfana wase kwanda, mfana wase kwanda. Wee, chaliza ya kuluma, sobo la wangani, yonke. Zekwele, ulende hifungu yivuza, mina, uti, zonga wati Amerika, ipari puu. Naile, bati, chaziru watu hati. Iti zo kipa, information yonke ase Zimbabwe, ase Zimbabwe. Kati inti angkona ye noma zikipi information ni uuzi kiti lento le inwe tani kwa kosi zo pari, Ameriki ya pari ama pugu lo chaziri angkona zo kipi information ni uonke kutu zo smuta ngani kwa kosi wale o chaziri angkona labo Amerika benga ilandu straighti zani haba ilandu straighti zani vekipi haiko ndo uyo steluti wapale ipu wapale anabo chaziri angkona watu wakipi information angaya usize ngalutoro angaya usize ngalutoro nambon usize ngalutoro soro wanga amboni mabakozi lala haba ama asa chenziswa ilawa mapati nguo sisi nabo zani pifu ama ndevele wota kuruma angegu uzumte soni ni kuruma angegu uzumte soni ngayi na haba wakurumu kawuli la wachuma la wabanda ama kemwezi ndevele na nga alifuti ya kwa mandiri bata umu mzori ya mkona ni ama ndevele atale kuruma ama ndevele kuruma angegu uzumte soni ni kuruma angegu uzumte soni ni hayi sirani chinchama ndewele kwele chinche please hayi chinchama ndewele kwele zungama kwa kwa kule hapo kule hapo zungama kwa kwa mandewe kwenye wonga imuko vela nkwela nifu ndele amile nochi kwa nifu yesu chama ndewele nomaze enzi wazo sarabena uwe nantoba wazo jema honga bambani uwe
kusiki usi wasara na wala lele nami niti mpao lewa wabai ngelela nala kuni nilamu wakini uzuza ukunu wakuse mkatukuma mulika uwe ule lapha ephawula ngendaba yokusinekile konke ukawule bantu amuhle thukile shemo kawule bisay aya uyangekile umdala lo sekuyukunisela nje kuphela ukuthi uzathini wavela wavuma wathi la wayijoyile usathana wabudlela izalo ufana nokujula usathana kuzima kawule ukuthi uphume edala wabo kodwa aya kubuhlungu lokho yazi ukuthi ilizwe liphukudukanje ala abantu babotsha laba akuziwa sibona munye wena kwadidini nokuxamuxamu kodwa umfana yena nonyanga kawule jana umavesile umfana siyamfaka ya umfana sifika
sanibonani bantu be-studio 7 abahle okhulumayo ngupromisi wakwancube waselupane nasejotsholo center mina isicelo sami sithi yini bantu be-studio 7 besicela nje umnangagwa angasijwayele mamhlambe kungenzeka akwenzeke ilizwe liqunywe thina bantu besindebele sime sodwa angabe lokho nje esinqindezela nathi sinawo amalungelo wethu amashona ayimele wodwa nathi siyimele sodwa besicela abantu abahle besicela kakhulu ukuthi lapha khona umnangagwa awuzwe lumbiko ukuthi sicela ukuthi le mali yakhe lokho ayinikeza abantu neyimoto zakhe ethi uzofaka namajojo kwathinithini hayi cha lokho ke hayi akakwenze kubo khona ngale esishoneni thina besicela nje sindebeleni ukuthi ilizwe malihlukaniswe sibe sodwa thina bakamthwakazi besikhathele ngamanga kamnangagwa siyahlupheka eZimbabwe ngikhuluma kanje mina ngiseSouth Africa ngiyabonga kakhulu bantu yeStudio 7
salibonani lokho ngiyakhuluma bafithi okhuluma wabiji bramba uyazi baqinisile ukuthi izihlakaniphi impela ziyaphila zizitshela ukuthi izihlakaniphile kanti phakasihlakanipha nango ugawule ukhulumela abantu abatholwe betshontsha imali ngokungekho emthethweni besiyadayisa elinye ilizwe laseNigeria bathi Nigeria athi yini leli lizwe eDubai thina siyalamba ngapha bona bayadayisa indlela abafuna ngayo kubuyela umama nawe sekutswana uthi omama kumele basekutswana emakhishini jahole 1,080 inhlamba bafithi esizwini esimnyama sincindezelana kanje hayi lokho hayi mele bakulungise impela bezithathe leyo makhelwane siyabonga
ngendlela abantu abaredlame ngakhona kwangenza ngami esikolo ngenyawo ngakhupha ama What is causing that? Why then I go on it or no? Amandevere, they must move away from Mama Shona. They make a channel. Mova logo vila kwasi zitawaz. Because the Ama party, Ama Shona, avula Ama party. Asewe, Amandevere, uteba kulu. Uguza Amandevere, leba voti. Maika, tukua voti, Amandevere, pazi, nela, labala. So Amandevere, ka apume, ezi, nele, wotwa. Enga vile ndawa, kutaza, supeka, kudanjana. Agula, nitaze, nina, mova lila nilije, libuswa, mishobo, otile, pesa. Ka libuswa, imishobo. Mova, labo, sasa, kika kona pa isola pibuswa umzibuswa umsutu ibuswa umfana ibuswa whatsoever they don't care and long we are doing right if we are in the party so ele Zimbabwe libuswa nishona pele for the subchon jani uka ole kazamu tekezi ekezi buwani ekezi nukamu kwa kumtala
Ogebe kungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika indubo lokhu zelekana kwaye ngumongameli umnumzana Donald Trump okhangelelwe ukubotshwa ngeviki ezayo phezu kodaba lokufumbathisa unondinda owaya emacansini laye. Kulomunye njalo owesifazane osehambise uTrump emthethwandaba wesigaba seNew York esithi uTrump wamdlwengula endlini yokulinganisa impahla esitolo ngeminyaka yabo 1990. Gambe uTrump othi ufuna ukuncintisa kukhetho oluzayo uzaphumelela na yena igama lakhe selingcole kangaka. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye inhloko zendaba ebesilazo. UZulu uthukuthele phezu kokuchaphazwa kwenotho yelizwe kanye lokuntshontshwa kwegolide okwenziwa iziphathamandla zikahulumende wezanu PF okuchaywe sobala izolo umsakazi kamabonakude we-Al Jazeera. Ababengamalunga amabandla aphikisayo asebekubandla lezanu PF bathi bemukela ngenjabulo isinqumo sedalele Politburo esokuthi bengancintisa kukhetho lwama-primary elections alelo bandla kungelani lesikhathi asebengamalunga ezanu PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo elifisela impela sonto elithukela nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni kodwa lilakho ukulalela ezinye indaba. Namhlanje ntambama ngo 7 njengalokho esikwenza nsuku zonke.